Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Kweze kuseni la mshanje mtwakazi kungomvulo mshaka 28 kuNhlangula 2021 igama ngontunga milinku mo nanzi ezihamba pambili
kutshengisela ukuthi sokule ngozi enkulu kakhulu ukuthi lo mkhuhlane nemetheke njalo abantu bathelelana
kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belo mkhuhlane lo
ngesikhathi kuvaliwe ama-livelihood abantu yiwo a-affected kanti futhi ngesikhathi sinye kunzima ukuthi sithi thina hhayi kakungavalwa kanti siyabona ukubhebhetheka komkhuhlane
umongameli welesouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesine ulevel 4 kambe isinqumo sikahulumende esokuthi imali egcinwe nguZulu emabhanga kumele izale ibele interest singenza inengi ligcine imali emabhanga na zonke lezindaba lezinye ziyalandela kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belo mkhuhlane lo lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1736 asebebanjela umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane lasithupha 46,442 izolo kuhlatshwe abazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,961 ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane. Abahlatshwe esibili bona bedlula inkulungwane ezilitshumi lasithupha 16,790. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 756,291. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 518,968. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ephatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Spanda.
Ukumemetheka kwalomkhuhlane sokusethusa wonke umuntu ngenxa yokuthi abantu bebelethemba ukuthi ngani sokudelile ikakhulu kuqalisile indaba yokuthatha injection yama-vaccine lokuthi bese sibona ngani inani selisehla kodwa kathesi kuyethusa ukuthi liyakhwela njalo nxa sinanzelele iNingizimu Africa e-South Africa ngapha abangomakhelwane bethu njalo abantu abaningi abasuka behamba eZimbabwe kumbe bengena eGoli kumbe bephenduka ngapha kutshengisela ukuthi sokule ngozi enkulu kakhulu ukuthi lo mkhuhlane nemetheke njalo abantu bathelelana.
Uhulumende uthi ilizwe liza kwamukela amajekiseni aphezu kwezigidi ezimbili 2.5 million evela kwele China ekupheleni kwenyanga. Ungathi uhulumende wenza konke yini akwenelisayo kudaba lokuhlatshwa kwabantu lapha?
Kuqakathekile ukuthi uhulumende agcine isithembiso sakhe zokudinga injection zibe ziningi lokuthi wonke umuntu eZimbabwe kudingakala ukuthi ahlatshwe injection ayithole nxa eyifuna ukwenzela ukuthi sithole indlela yokuthi bebe baningi phakathi kwethu lapha eZimbabwe abahlatshiweyo ukwenzela ukuthi lo mkhuhlane ungakwanisi ukumemetheka kakhulu.
The good ukhona na ongakuxwayisa mhlawumbe yena uhulumende kanye lomphakathi nje jikelele?
Thina besibona ukuqakathekile njengamabantu ukuthi kuqhubekele phambili kukhankaselwe ukuthi abantu behlatshwe injection, ikanti kumele siqhubekele phambili sitshela abantu njalo ukuthi ukugeza izandla, ukuba le mask lokuthi umuntu lokuthi abantu bengasondelani kuqakathekile kakhulu. Yiyo kuphela indlela esingafikela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki. Siyananzelela ukuthi emabhasini abantu babeminyene, siyananzelela ukuthi lapho okuthengwa khona ku-shopping center, kuma-supermarkets abantu baqhubeka beminyene, njalo abantu abaningi bagcina bengagqokanga lawa ama-mask la nxa behamba lapha endleleni. Ngakho into kumele sikhuthazane nini ukuthi singakwenzela ukuthi sibone amapolice, kodwa sikwenzela ukuthi sigcinene impilo zethu.
Umfundisi Useni Spanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Kusenjalo umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wazise izolo ebusuku ukuthi useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokuvala yonke imibuthano egoqela eyamasonto, ezombusazwe kanye lezikolo. Uthe imbuthano yezimfa iyo yodwa evunyelwayo, kodwa uthe akumelanga ibe labantu abedlula amatshumi amahlano. URamaphosa uthe phakathi kwamaviki amabili alandelayo akulandawo ezavunyezwa ukuthengisa utshwala, kanti njalo uthe amakhefa asevunyelwa kuphela ukuthengisa ukudla abantu besiyadlela ezindlini zabo, hatshi kulawa makhefa. URamaphosa uthe njalo abantu abasavunyelwa ukuhamba-hamba kusukela ntambama ngo-9 o'clock kuze kuyetshaya u-4 o'clock ekuseni. Uxwayise uzulu ukuthi alandele iziqondiso lezi, wathi abazatholakala bezephula bazabanjwa ngesandla somthetho esilukhuni. Ekhuluma ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane, uRamaphosa uthe uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukuhlaba abantu, wakhuthaza uzulu ukuthi bawamukele lawa majekiseni ngoba esebenza njalo engelawo umthelela omubi. Kodwa ibandla eliphikisayo ele-EFF lethule umbiko lisola iziqondiso lezi njalo lisithi uzulu kamelanga azilandele. Leli bandla lithe uhulumende kaRamaphosa kumele ahlabe abantu ngobunengi, hatshi ukuvala ilizwe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela isizalwane seZimbabwe kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanazi.
Kubikwa kakhulu ezibhedlela eziningi sekungathi impela kumbulwa kwembeso. Kukhanya ngathi le strand ye Delta ebikwa kuthiwa isukela eNdiya kungathi thelelekana kalula, futhi kuyavama nje ukuthi abantu babe nama complication lawa adala ukuthi ukugula kwabo kudinge izibhedlela. Ngakho ke sibe sesikulindile vele ukuthi kungenzeka ukukhuphula izinga kumalevuzi lwa okuvala ilizwe. Nakhona nje njengoba sasho nje lakudala ukuthi inkinga lento ngoba ngesikhathi kuvaliwe ama livelihood abantu yiwo affected, kanti futhi ngesikhathi sinye kunzima ukuthi sithi thina hayi kakungavalwa, kanti siyabona ukubhebhetheka komkhuhlane nokulahleka kwabantu.
Udaba lokuvalwa kokuthengiswa kotshwala bathini abantu ngalo?
Siyasinanzelele lapha kakhulu eGoli ukuthi ibhizinisi lotshwala abanye mhlawumbe bengalibuka nje njengomuntu onathayo ukuthi hayi abantu bayanatha bayadakwa, kanti akupheleli lapho. Ibhizinisi lotshwala liphethe inhlanga eziningi zebhizinisi nezomnotho nokusebenza kwabantu, kusukela kubatshayeli abatransporta lobotshwala, kubantu abafaka ama-label phezu kwalobotshwala, kubantu abalimayo emasimini ukuze kukhandwe lobotshwala, kuma-restaurant abuthengisayo, ibhizinisi lotshwala lona ungalikhangelisisa limumethe iminyango eminingi yezomnotho. Imali ivalwa akubi ukuthi eqinisweni abantu bayama ukunatha utshwala, kuya nje sekuyikuthi abantu sebebulanda ku black market. Yiyo ke into esiyinanzelele ngama lockdown wonke, saze savelelwa izifo. Uma usakhumbula kwashona abafana abane abasebhinga bomdeni owodwa ngenxa yezizathu zokuthi abantu besebezama ukuziphekela utshwala. Ngokubona kwethu akuvala asikholwa ukuthi kuzovimba lutho nje, bazobeqhubeka abantu belokhu bekudinga lapha ku black market, bazobelokhu bebuphuza, kanti umnotho welizwe uzobulahlekelwa. Bekungcono ukulawula indlela abantu mhlawumbe kuthwela babuthenge bangene nabo emakhaya into efana naleyo, kodwa kulawulwe kwengezwe nje indlela zokuzivikela. But uyayinanzelela futhi le nto ukuthi umongameli phela kumele asithathe isinqumo esijiyileyo, ngoba bayaphela abantu, izibhedlela nazo zikhanya ziyashoda ngabongikazi ukuthi abantu babelatshwe lapha, ngoba abantu sebesiba baningi kakhulu ngesikhathi sinye.
URamaphosa sizwe ekhala njalo ngabantu abamemethekisa imbiko yamanga ngamajekiseni okwenqabela lomkhuhlane. Ludaba olubhahe kanganani lolo?
Amavaccine inhloso yawo yikudala into okuthiwa i-herd immunity, ngakho kubalulekile ukuthi abantu bawathathe amavaccine ukuze badale ukuthi kube ne-herd immunity. I-herd immunity yokhandwa ukuthi umuntu amasosha akhe omzimba uma esekwazi ukuvikela lolu COVID kube le-transmission less around the community. So siyabakhuthaza abantu ukuthi bawathathe lawo mavaccine njengoba uchwepheshe besho ukuthi aphephile.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Uhulumende wethule umthetho ngeviki edluleyo othi amabhanga kumele ahlawule uzulu ogcine imali kuwo inzuzo kumbe i-interest ngesiNgisi. Ama-savings accounts asezathola inzuzo esukela ku-5% ngomnyaka ngemali yeZimbabwe, kuthi labo abalama-fixed term deposits sebezathola i-interest esukela ku-10%. Le yindlela yokuhuga abantu ukuthi bagcine imali emabhanga aji ezindlini. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi abantu bazahugeka na bayihambise imali yabo emabhanga nxa sikhangela ukudliwa kwezimali osokuke kwenziwa nguhulumende kanye lokungahlaliseki kwezenotho. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Rejishoko.
Nazukhangela okwezereveni singade bekuyisikhathi eside, it was long overdue. Kodwa inyathelo yakalithetheyo lizachaza thina esithi singamadepositor esifaka imali ukuthi ithole inzuzo ngokuyifaka. Kodwa osifuze sukhangele in terms of ukuthi i-economy khathesi does it support into yonale enjengayonaleyo, ngoba nxa i-reserve bank sibe yafaka ama-minimum standard. Ama minimum standard ewafakileyo ikhangeleni ukuze ifikele kiwo. So kuzayenzakala kubana imali ye-productive esithi ngama-lending rates kuzayincrease, so imali izadula kulabana abayibolekayo for productive purposes emakampanini. So ngezinye indlela thina ama-depositors were happy, but for those that lend money from banks it will have a serious impact kibo, ngoba ama rates azayincrease ikakhulu endaweni enje besikhangela ukuthi kubona u-reserve bank zeyinike i-directive ukuthi amabhenki kanike i-interest kodwa ingafaki ama-threshold, ngoba ama-threshold kuwafaka i-calculator ibonene ukuze ufike, ngoba lokhu kuyinto ukuthi njengesizwe siyayenza izinto nge-command, akusincedi ngoba i-economics ngokwayo ayiyo esithi i-free lunch, akula nto yamahhala ukuthi uthole okunye fuze kufake okunye. Ngale ndlela ngithi hayi kuqondile abakwenzileyo, kodwa abasakwenzanga ngendlela yangikhona ezayenza ukuthi wonke umuntu abone ubuhle bakho.
Njengoba isizala imali ebhanga sizabona na abantu abaningi sebegcina izimali emabhanga, ngoba okwamanje siyazi ukuthi abaningi bagcine imali ezindlini. bebalekela okwake kwenzakala ngaloya mnyaka lapho abantu abavuka khona bathola izimali zabo zonke sezidliwe emabhanga amabhuku esengasela lutho.
Imali engatholakala emabhanga kulezi zathu eziningi. Singathi indaba yokutholakala ama-interest ngezinye izizathu, kodwa ezinye izizathu indaba ze-inflation. Ilizwe lilokhu li-under-inflation, ungaze uyigcine imali emabhenki iyabe lokhu iluza ivalo ngamalanga ngamalanga, njalo kungela indlela ongayithi ungayisebenzisa ngayo. Ubusukhangela njalo ukuthi thina siyi-cash economy, so kulabantu nje generally abaphila ngokuthengisa imali. So imali yami kulokuthi ngiyifake ebhenki ngithola i-benefit yami ukuthi ngikhiphe imali nxa ngiholile, nithatha imali yami ngiyikhiphe ngiyitshintshiwe ngama-US dollar, ngiyisebenzise ngama-US dollar kumbe ngiyithengise. Ngisenza njalo ngoba ngabe ngithengisa ama-US dollar imali yami ngiyithengisa i-cash ngithengisana. Yikubona kwesikhathi amabhenki avuke egcwalele abantu abafuna i-cash, ngoba kulabantu phandle abathenga i-cash. Imali ngokwayo siyi-commodity e-tradable esingathi siyi-business. So kuzathatha isikhathi eside ukuthi abantu begcine izimali ebhenki, ngoba ayisiko kuphela ukuthi kufunakala ukuthi bawuthole i-interest ebhenki, kufunakala njalo i-confidence le trust ku-banking system eZimbabwe. Ongananzelela yona le into kathesi ingane ingaphansi kakhulu eZimbabwe ku-banking sector esile trust le confidence, abantu bahlala belokwesaba, ikakhulu ungakhangela ngelele ukuthi bana yona i-reserve bank ngokwayo ifuna ukurana amabhenki ngemthetho ngesikhathi ngesikhathi. Lenyanga kuyabuya enye i-directive, liyani inyanga kulenye i-directive, khonangana kuyabulala i-confidence le-trust ebantwini.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi kwezenotho. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi owake waba yisiphathamandla sebutho u-retired Major General Clever Shadrack Chiramba ubulawe ngomkhuhlane we-COVID-19. Inkundla ye-New Zimbabwe ivika ukuba isiphathamandla se-ZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa uthi ibandla le-MDC Alliance yilo elimele lisolwe phezu kohlelo lokudilizwa kwezindlu zabantu okwenzakalayo emadolobheni atshiyeneyo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7. Ndona okhuluma ngu-Gift Sondo kumfoka Ndlovu. Basakazi bethanda ukuphawula kakhulu ngabantu bakithi abakuzana abafana labo Obethi Mpofu, o-Simon Khaya Moyo, labo Gawule, labo Chuma labantu. Bebesiyayenzani kanti vele esithombeni sikambuyane yani? Sibabone bekhothama beguqa laphana esithombeni sikambuyane Nanda bekhupha lezi cathulo. Bayawazi umlando kambuyane Nanda. Ubona waye bengatshela abawomnanga gobezano laphana ukuthi labo inkosi yakithi bekwe esitulweni sayo iphiwe ibhajethi, labo bekhothamela inkosi yakithi ubulelani kalobhengula kamzilikazi kamashobana. Hayi le nto yabo leyo kuyakhothamelana lombuyane Nanda. Hayi hayi hayi, ngizwe ngiyanyeka kakhulu ngabantu bakithi. Bese ngibuya laphana kuqembu lesizwe laphana i-MRP bengicalakulikela isibuzile basakazi ukuthi kathi izaya nini ku-Congress, ngoba ngathi kungani lafonya 2014 ngake ngaziphi isikhathi ngafunda i-constitution yabo ithi every 5 years kufanele kuyiwe ku-Congress. So i-Congress iwa nini, ngoba if lafonya 2014 i-constitution le yaqala ukwa-active 2014 kusho ukuthi yonke leadership liyana ama-term aba-expire 2019 ngoba kufanele beye ku-Congress. So asizameni silungiseni laphana, singayenzini amaphutha ka-Tsvangirai wokuvayolate i-constitution yeqembu. U-Tsvangirai wavayolate i-constitution yeqembu lakhe MDC, buka manje ukuthi khona imphumela yokuviolate constitution njani. So ngiyafisa le MRP laphana ihambise izinto ngohlelo futhi ku-top leadership umuntu ekhitshwe kahle, engakhitshwa nje individually uma engabe wonile. Siyafisa mpela laphana kwamthwakazi kungabi le nyizana. Ngiyabonga ngokuhlala zethembisa.
Njani basakazi kwa-Studio 7 noma endaweni ezishiyeneyo zakithi? Basicela inhlanganiso ezonceda abantu, especially le abalimisi okukhethwa khona inhlanyelo ngokuwiniswa abantu ukubana kumashowa lapho ukuthi ngabe ubayananzelela ukuthi especially lapho emakhaya ukuthi uzathosa ukuthi umuntu uyawina ngale ngenhlanyelo yabe ithethwe komakhelwane emasimini enganamabele nebulwa yindlala. Ngathi bekunani ukuthi beke beyezishowo ukuthi unumber one ngolamabele amaningi ukuze khuthaze abantu ukuthi balime kakhulu kungabi kulenza lesigabeni ejike khona ngale kumahlasela characters njani nachane naske working the general manager sathika sabongani uvuka njani khona lapho izizibambe kahle ubukhokheli bakho buqotho uqinise yonke ndawo hayi yathandeka sabongani yenze development ye phambili ngijike kumahlasela futhi south north east unamaphiko ofisi ngiphilani nazele recovery 19 ngoba iyabulala ndona mamula lo
Sanibonani basazi westudio 7 okhulumayo ingqalabutho esigabeni saserubhane izidlulisele lo mlayezo ukuthi cala abantu bezano bekele ukuthuma abantu babo emathebeleleni bezodestroya into zasemathebeleleni angithi bona bayehluleka vele badatshilizwa ngokuthi bayekele into yabo le
Salubonani ku studio 7 okhuluma umkhulu wasendaweni yasenkayi kosikhobokhobo ngiyajabula le audio mayingafundwa inkinga yeZANU-PF i-1 ibusa abantu ohatelelo benyathezela abantu abake bebusa abantu sikhululekile manje abantu abaningi bangaphandle kwamazwe so into yona le bona bayibheka njani bathi kurayithi na bazolungisa nini ilizwe ngapha vele batshona besidla imali bedlela imali yeParliament ilizwe abakalungisi lutho lokhe bebhoda ngamasikafu beyagagile hhayi sikhathele ngayeZANU-PF asisayifuni ngazi umuntu olokhu esavotela iZANU-PF uyabe evaleka amehlo enjani sikhathele ngaliphatha sisayifuni lo mozora layo yintimbi yeZANU-PF asuke nje hambe khatshana vele ngatholi ngitsho le vote eyi-1
Salibonani Studio 7 labalaleli benu iZANU-PF yesimulelizwe lakithi bakithi yonke into igugukile kusukela ngo-1980 sikhiphe amaminista sikhiphe amagavena sikhiphe usazisegcina ngo-2017 sikhiphe upresident ekhithwa ngamasosha kodwa ke akula lutho oseligugukile izinto lokhu ezisiba worse yiko ke isolution esesele kuphele ukuthi sikhiphe iZANU-PF singakhiphe iZANU-PF lizwe lelokithi liyaguguka libe lizwe lihle kade elihlalekayo ngiyabonga kakhulu
Salibonani amaZimbabwe amahle mina kune into kade ngicabanga ukuthi angake ngowakati abantu siye kokukhuluma okuningi sileli shona lo mdebeke lo muveni lo mshangane lo yini asibambaneni sibe into iyodwa sikwazi ukukhupha lezo lesesiwa libulwa iZANU-PF nani koma nje ngicabanga njengamanje iZANU neZANU-PF zabambana yikho lokhu manje lesikumeza lokhu kwakufuneka thina njengamanje sibambane njengabantu waseZimbabwe sikhiphe leZANU-PF sibe nepati iyodwa nje inhloso yethu ukukhupha uZANU-PF esihlalweni singalokho sithi hayi mina lokhu mntwakazi mina lokhu wasoshoneni lokhu ubuyakhuphi angeke siyenda kufuneka sikhiphe leZANU-PF sibambane sibe ipati i-1 ikhiphe leZANU-PF esihlalweni ngoba iZANU-PF izipula neZANU-la wabambana namanje yibantu basikhuphayo so ngathi bafuna sibambane sengepati iyodwa inhloso yethu ukukhupha iZANU-PF esihlalweni ngiyabonga amazibavu amahle
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amaswe. Izitabane kwele Malawi zitshengisele ngomgqibelo zigala ngokuthi uhulumende kumele azinaze njalo zivunyelwe ukutshata. Ngokubika kwentatheli zindaba yeVoice of America uLamek Masina. Kubhubhe abantu abedlula amatshumi amathathu ekulwisaneni kwamabutho kahulumende labahlamuki kwele Somalia izolo. Kubike njalo intatheli zindaba zeVoice of America uHarun Maruf lo Abdiwahid Mualim Ishak. Singene kudaba lweMelika. Onqotshwe ngumongameli Joe Biden kukhetho olwedluleyo, umnumzana Donald Trump wenze umhlangano labasekeli bakhe e-Ohio ngomgqibelo. Lapho aqhubeke ekhala khona ngokuthi waqilibezelwa kulolu khetho lanxa nje engelabo ubufakazi. UTrump usole kakhulu umbuso kaBiden njalo wacothoza abebandla lakhe lama-Republicans abangavumelani laye. Lo ubungumhlangano kaTrump wakuqala selokhu ephume embusweni ngozibandlela kulandela ukunqotshwa kwakhe. Abanye bathi uTrump engaba elungiselela ukuncintisa njalo kukhetho oluzayo. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
UTrump into azama ukuyenza ulungiselela ukhetho oluzalandela kuyindlela yakhe ukuthi abe ecampaigner nxa singakubeka ngesilungu ngaleyo ndlela njalo engumuntu owenzela ukuthi ama Republicans angazitholi esesimeni sokuthi akusasa ngavuka esefu esekhethe omunye umuntu ongabamela, wenzela ukuthi ahlale khona singathi ngesilungu phecelezi ahlale ekupicture, wenzela ukuthi ngazo zonke izikhathi ngoba evele ekhulumile wathena ngo khetho olulandelayo uzafuna ukuthi abe nguye ozaqhubeka akhankasele ama Republicans. Yikho kwenzakalayo, uyazilungiselela uzimisela ukuthi into leyi aqhubeke ngayo.
Ubona ibandla lama Republicans limamukela ngezandla zombili njalo libambene yini? Alubana ethe wazisa uTrump ukuthi uzancintisa njalo kukhetho oluzayo.
Abe bandla lika Trump ama Republicans kababambananga, abamfuna abanye bangkhona uTrump, kodwa iproblem ekhona uTrump manje ngesimo esikhona iparty yama Republicans nguyo ibambileyo, ngoba ukhankase kakhulu ekukhankaseni kwakhe wanelisa lokuthola imali eziningi ezebandla ezincedise umkhankaso webandla lama Republicans. Kungenye into emenza aqhubeke ibambe ngasesidukwini sokusithi kubuye elinye iqembu leli vele lingamfuniyo elizimisela ukuthi lanxa sokutheni kungangcono amacala akhe lawa athi nxa esekhangelwa lawo basapoti ukwenzela ukuthi basapotele ngama-Democrats ukwenzela ukuthi baze baye bamthole ngumuntu olecala okungamvimbela ukuthi amele ibandla lama-Republicans. Yilo uhlupho olukhona uTrump lakaze ahlangana nalo, kuningi okukhona kusazayenzakala kodwa iqiniso weni ibandla lama Republicans lona lodwa li divided, akukho clear, akukho sobala ukuthi kubeke ngaleyo ndlela ukuthi kahle kahle baza kuthini ngaye uTrump. Ngoba eqinisweni uTrump bayakwazi bonke ukuthi izenzo zakhe zonke ezinxa ikhankasa esifana ama rally esenza konke akwenzayo uzama uhlala elungiselele ama Republicans ukuthi isikhathi sesifikile sokuthi kukhankaswe ukhankaselo umongameli yena ufuna ukuthi abe nguye ozamela ibandla lama Republicans. Iyo indaba ekhona.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belo mkhuhlane lo. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesine lapho asevale khona yonke imibuthano kanye lokuthengiswa kotshwala. Kambe isinqumo se-Reserve Bank esokuthi imali egcinwe nguzulu emabhanga kumele izale ibele interest singenza ukuthi abantu abanenge bagcine imali yemabhanga na? Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.